soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisa ihlalo bebandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babizeni lina kuphela ngizohamba akula problem ukuthi not evade umthetho but the world is watching.
Amakhansila lamalunga edalela eParliament yawebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe lixuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakhansila la masenetha labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho ke ubizwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo uhambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asebize omunye wabagcina isihlalo bemandla le MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebeleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icele le MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kobulawayo lapho okuthiwa ikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcina isihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga Baba Gande kwalumba nibaswili zimonke imathebelele ndeze hall in the whole world. Into ekhona ngeyokuthi ngo-27:09 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile koBulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho nesesivumelana ukuthi sizohlangana nge-Wednesday. Indaba yokukhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa aweZimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of Ives House Treaty of 1919. Ives House Treaty, nga kuyukuti li group yabantu li under oppression, you have the right to stand liberally. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So, if vote in Zimbabwe, election in Zimbabwe, I told the MRP Mugabe supporters. Ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980 ukuthi eqotshe amakhiwa. He was fighting oppression. Wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87 ebuka abantu bemathebeleleni. Wasebenzisa umbhobho eqotshe amakhiwa ngo 2000. Wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozebizolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Who yini okwenza ukuthi iwe udikhangela umuntu at his own disposal? Harare wabulala abantu 2018 first August. Wabulala indaba ye protest. Something which is constitution. So thina ngasimtshela konoko ukuthi no sikukhangele wena. Sikukhangele ngoba yena wayevuke siyathi sisitimela zamakhipha. The police iyamchiya ayizage bize even umuntu wezanpf oyabe khulume ama threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u energy told what it ina abantu bemathebeleleni ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo 2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebeleleni bonke abafuna ukuhambisana abangafuna ukuhambisana le government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANPF. Nga ZANPF ithreaten abantu, they don't call them, they say ababuza and the like. Ipolisi banona le.
Kungani usithi uyahamba ngolwesithathu? Kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hachi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli. I am going there in full force nge Wednesday. Ngiyokuzwa ukuthi bathi because ithina is imathebeleleni akula into esifuna eZimbabwe. Mathebeleleni pre-existed the existence of Zimbabwe. Kusegcekeni lokho kwakungena ntethi wa Zimbabwe ungakabuya amakhiwa la. Kwakunendebele state nama chief le ma chiefdoms ayekhona emashonali. So tingasifuna ilizwe lethu. Sifuna i-referendum. I-referendum isemthethweni. Abantu bemathebeleleni benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnanga. Nangu sethumela amapolice. ZANPF is not the police. ZANPF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela. Baba Chris Gandhi babize mina kuphela. Ngizohamba akula problem. We cannot evade umthetho. But the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ube khuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala leparlamente lamasenator awebandla leCCC alandule uluhlu olwethulwe lixhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lweby election. Amanye amakansila lamalunga edala leparlamente batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edalele leparlamente waxotshwa ukuthi asuke edalele leparlamente. Usiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncindisa emele ibandla leCCC kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncindisa bemele ibandla leCCC. Omunye wamasenetha othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenator webulilima umnumzana Solani nje emnyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimoto afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Baba Gando kwakuqala mina indoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngochabango uthi uchabango asiyolunga secretary general wethu njalo asinayo iposition ka secretary general ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi si support uchabango so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba avukinesin chamse triple c wonke jikelele ma south babekwazi ukuthi mina ngilelunga lesise likhokhelwa ngubaba avukinesi nchamisa ngisupporta ubaba avukinesi nchamisa le vision yakhe yonke uzisikhulule abantwana basezimbabwe lokhu okwenziwa ngabathi bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokhu abakubangayo esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa unkulunkulu asosithutha izizane ebasebenzisile abantu yabadamba labo bazokudantshwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu njalo angeke sisupporta lo Chabangu njalo kulamuntu ongaziyo ukuthi uChabangu usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ngakhuluma ya recall angisiba sibo labo esahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi seZimbabwe sihluphekayo siza continue until aphumula mhlaye sesakithi sesingene eCanaan sesikhululekile akulalokhu kodwa engubona kuseParliament okungayincedisa ngaphandle kokuncisa isizwe sakithi yiko ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day ngizibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avukinesinchamisa uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi unkulunkulu ebabusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu kakhulu intwala ezingene ebantwini abaklini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje ukudivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala amapolitical party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadaki yalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowaziyo ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho esikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okuhlezi ingwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosikhawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawa mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kumalist izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani lobani so abantu mayangabanga kufosteli lokho uqathe ukuthi asibambaneni sikhipheni zano PF
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana sengezo Chabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathi sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngobuningi njengalokho esayise kukhangelele njengoba ngatsho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasizenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so nqa njengoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke everyday iparty ICC ikhokhelwa ngubaba advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential candidate lanxa sisiya kuma presidential candidate nguye u president wethu ubaba uChabangu ngu secretary Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiyokhangela khonoko okugcela nami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguChabang likuzwisise abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uChabang ukuphela kwenzayo njengo Secretary General ikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuke ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba Chabang esisukuvumelene lokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela uyabe sokudefeat ipurpose ade irecallelwa abantu ukuthi abantu labo babekwa umuntu oyedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano wonalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayikela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecallwa uyarecallwa ngoba abantu yabengasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijinjile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo Chabang ngasikuvumelani labo babe lethuba mbe baye court bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube yinto esihamba ibaka ikufakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube yinto esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khangele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifo yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartini la ekasekho kasozabe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabanisa abantu
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana sengezo Chabang ozithi ngunobhala jikelele webandla lesi CC Ngamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 ndivuyisana njani basazi bethu abahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba yeGugground nabathi bakhathalele isizwe samaNdebele nabalwela indaba zeGugground ama-politician ama-opposition konke behlangane besebenzise le opportunity eSouth Africa ukuthi eSouth Africa siyivulile indlela bayakwazi kumele bekwenze kabahlangane bedlulisele phambili indaba yeGugground bengadlulisele eSouth Africa iSouth Africa iza kuyisela khona lula ehambise khona i-Israel umede kungaba i-opportunity ukuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
salubona lubalaleli kustudio 7 nami ngibike kancane ndinzwisele lo Joseph Juma lo ukuthi evale umlomo wakhe le maye uvulakala sithonzi vele iyanuka futhi lokunuka uyovale nje umuntu ekhuluma yikho emhlabeni le akulantini nje vele esikhulunywa ngowe-right kahle
Studio 7 okhulumayo ngokungena nje ukuthi angazi ukuthi sengatshintsha le namba ukuze kamnyizwe emoyeni izizwe emoyeni hhayi umfundisi lolo usifakela yena lo usanesibanda lo hhayi yena umfundisi kumele imfake into engize-culture ngoba amasesimamela into zenkolo kumele ukuthi equalify entweni ze-culture ze-traditional ze-culture elanda imvelo ezamasiko kakhulu ngoba lona ibhayibhile hhayi ukuthi liphrithwa njani kakwazi akuyena umfundisi lo
Studio 7 saluwelani esha yazi ukuthi indaba bosengezwa Chabang lolo busobutshileneyo lo lo busobutshekileyo lo yazi yasihlukumeza amaZimbabwe yabona sihlezi nzima manje sihlezi esinqa sodwa ngazo nabantu kodwa ababhizi bona baligobe lizwe balibulali lizwe liyaphambili yazo sesikhathi nomcabanga umamele Studio 7 ngicabanga uduze nje igama lakho sengezo Chabang ndawo mnangakho uyahluzwa nje siba nestress nje ukuthi ugubelana nje ngendlela ekorayi manje uChamisi uyamtshela uChabang lokuthi uChabang bengusengezo mnangakho ukuthi angasebenzisa ubuso wakhe ukhampenele nokugwinyathakhe lezamuyeza yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukachamisa ngenkaka kanti uyangasebenzisa obakhe bonto utrabhene uyangasebenzisa obakhe ubuso bonto utshekileyo yazi ukuthi lawa Joseph Juma lo gawuli ngoba into abayikhulumayo idodi kodwa siyahlukumezeka uzojoseph juma beyivikele izanibedi yakulagugurawonda yeye watwathi kwadlula lapha
studio 7 noma thintitala okhulumayo cela ukhuluma lala amantombazana la abolile la akhuluma ngokuthi asithunga singamathebe singabantu basemathebeleleni labo la bantu basemathebeleni bakhona abantu abasizonda basizonda la bantu bempumalanga yinto thina sibathanda mancathi abantu bayakhuluma lapha emsakazweni ukuthi kuthiwa abantu bababandlulula sometimes bathi istudio sabo labo bebuye kweset so le nto leyo asiyithandi especially Juma lo gawula kufanele liyilungise le nto efana laleyo sihambe ephalamende liyilungise leyo nto leyo ngoba ngeke siyivume leyo nto leyo ngokuxabana abantu manje ngingayiqaphele le nto leyo sikhathi sikwatile thina ngale nto leyo thina sobabekezelela bayenza udoti wakho asiyifuni futhi kimi niyenzeke but ikhandi likabuthanga bafake inkosi ulebhengule asiyifuni futhi leyo nto leyo njalo asiyithandi futhi angeke siyithande futhi noma ngaliphi la ngiyacela baholi bethu ukuthi liyilungise le nto bafusa ijele lanto lofake ekhulu kude bafake ejele laba bantu makhintitha lokhulumayo
basakazi bestudio 7 sanimana mhlakelezi kwedaba ngachitha isikhathi uzisikelelani emahwahweni ngoba uChabango sizwa sekhuluma sengathi kuthiwa nguye umholi we-CCC umholi we-CCC uthulile kakhulu imibikati uChabango esemze sekhuluma ngama-congress yonke into ekabengisela ama-congress kodwa sikaze simuze umholi we-CCC ekhuluma okwesibili uChabango uyidistroyile i-CCC i-CCC ikhethwe ngabantu bafaka ama-MP yena lo Chabango ngoba esebenzisana lezanu njalo izanu imnikeza amandla ngamakhodi wayidistroy i-CCC but ufuna futhi ukuba ngumholi wayo kanti kahle kahle ukucabangani lo muntu ngoba ufuna ukuba ngumholi kodwa ngapho uyadiliza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uChabango yini into eyifunayo akuqondakala angeke uze uthi uyakhumuzi ufuna ukuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayidi kanti yini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna siyi-understand into eyiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezanu bona ababayikhulumela futhi omsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo yokuphika amaqiniso maphika nkani eZimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinta isicithi basenzele nabasikhiphele uJobs Gala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinana ngisho nakuphi wonke umuntu uphele ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo kusela manzi ngamadaka sokugcweleyo umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhohlise besiqambela manga abantu bezanu laba ake besihloniphe nje into esicelayo inhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamangako labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye angithi ngupaulo ngobaba lo kuthiwa umkandla lo wama ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulomnangako uyazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akulanto engcono la spedwes wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje embusweni kamgabi wakwahlala ejele botshele zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu babolela emajele manje abanye bagotshe into esingiye kungamakhota kucaci kukarikholwa nje into esacacile nje ngamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangakho ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kuwabedwes there's no even a politic here eZimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngitsho i-investment engabizongena lapho naloko liphika liqhala ngama-sanction kuyini elingavusi kahle ilizwe hhayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lelifile ngenxa yelina ma-oveti lina lijabuliswa khona ukuyithambeli ngela nyama
studio 7 ngikhuluma nje ngingumama ocolekileyo sicelani usizo lapha ekhezi esent ana secondary abantwana sesizwele ngabantwana baxotshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo leso sikhathi uma engalawe leyo mali uyajikiswa ebuyela ekhaya every day hayi sicelani usizo sibili ngalo headmaster elokhuzenini nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cela ndisisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali.
Studio 7 injani basakazi liyaphila? Hayi siyaphila. Ngikhuluma lo Thulana. Hayi siyazizwa indaba ezinhle lezimbi. Eh nanga ukuchaba ngoba. Eh la la bona la lo ke ophugeni bakhe bona labo labantu lamalo yakhe nalama maqoti. Eke ube kemtshela amanga lo uchaba. Uchaba ngoba ufuna amasanshi. Imali ezozithola phesha yami incishwe imali uchamisa vele chevalele yona nje ukuthi i-3C imali ka akuchaba nje igama lifana labo uchaba labo ophugeni. Singabanikeza imali. Bese abantu abethola amasanshi isipondini yona izalo izobanikeza imali nokuthi beke bethankasela. Yona izalo khona manje. Ngiyabezwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho. Bakungenza ukuthi babuwa. Hayi bethi nasibabuki. Nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa yabo but siyabona into esibatshela ukuthi asibabuki lapho. Damalo yakhe konke nje. Eh so nje into esezikhona ukuthi bayishaya bafaka la masanshini imali nje ungasatholi impahla ungasatholi ehambe ethola kuzana yabona ku studio 7 ungasakala lo umsawi ivoice yami la ikidluli ikizwakala.
Lo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. Sukusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo. Asebesele ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotela.
Ye kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili kodwa ke ngibona ngathi ama-Democrats nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. ELeSenegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1, Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. Imali izabhekana leSouth Africa. Hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapolisa asebize omunye wabagcina isihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le MRP liqoqa ukhetho lwe referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba semathebelelende lenkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le MRP uyenzelwe emakhokhoba eStanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa umdenda Jilumbo wethula amazwi la. Amakansila lamalunga edalele parliamente awebandla le CCC alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnomzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe-by-election olwephelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.